lokusele kulabanye abalehlabuzane lokufuna ukwenza ipolitiki la laphe ngekho khona. Kulabanye ababona ngazo abantu abona kumele ukuthi ngabe labo yibo abangenayo babusa bahla labo. Akula umuntu oqinisileyo khonapho okhuluma into yeqiniso. Bonke balamanga abantu bonabo. Baqalise besithi isitoyitoya sisilwa le corruption. Jike manje sokuvuka sokubotshwa labo meya babeHarare ngapha babotshela ubusela. So amasela siyawathola khona kuMDC, amasela khona kuCivil Society, amasela khona kuZanu PF. So into yabo leyizizaba labantu nje abanye abafuna ukuthi badinge irelevance. Abanye sizwa ukuthi abathuwa izimali ngokungamanga ngokuliqiniso ezokuthi bayenze kube lokutshengisela lokhu.
Ngiye kuye ubaba uNdlovu lapha, wena uthini ngalokho sokukhulunywe ngubaba
uSibanda Nyamuzwa? Uyakhuluma kodwa ke nga umlalelisisa ilanguage yakhe ingani uvikela bonabo abahlukuluza abantwana bezimbabwe. I-COVID-19 yebo kambe iyazakala ikhona, kuliqiniso lokho. Kodwa kwese sikhangela eZimbabwe nge-lockdown yangkhona ke isifakwe indefinite ukuthi akusashiwo ukuthi abantu balokadown kuze kube nini. Abantu bahlela njani izinhlelo zabo? Okwesibili-ke laba abaqoqela ukuthi kube lokutshengisela mhlaka 31 July kumele kwenzakale ukuthi kaso MDP Alliance kodwa-ke libandla okuthiwa ke likangarivuma umfundisi. Kulilungelo eligcweleyo-ke lomntwana weZimbabwe loba engubani ukuthi atshengisele akhonone ngalokhu okubona kungahambi kuhle. Yikho-ke nxa sikhumbula kuhle ngo-2017 kwaba lokutshengisela okwakhipha umgqabo esikhundleni, amasotsha akhulula abantu for the first time, abantu bahamba bayafika e-State House eHarare nakobulawayo, indawo ezilayo angazifike ngoba amasotsha elibavumela ngoba efuna ukukhipha umgqabo afake umnangako. Yikho kambe siyakwazi ukuthi sine-COVID-19 abatshengiselayo yinto abayaziyo naleyo. Nxa betshengisela bazabe bezalungiselela ukuthi bahambelane lama-conditions enalawo. I-lockdown le-curfew le sesikhumbuza kudala thina-ke esahluluze ground kule curfew kungahambi ebusuku, siyatshengisela nje ukuthi-ke uhulumende kamnankagwa usebuyele kuhlelo zakhe zikabo-81 kwesikhathi se-ground ukuthi abantu banqatshelwe ukuba lamalungelo abagcweleyo. Yikho sithi thina abafuna ukutshengisela sontenzi kuqondile yebo kambe ama-conditions e-COVID-19 alandelwa, bazalandela, akulantwembi ngakhona lokho.
Ye nanto ke udaba mfundisi Sibanda.
Baba Ndlovu, okwegugurawundi ngicela singakufaki lapha ngoba ayisuwe wedwa wabona igugurawundi, lami ngaba kukhefu sonke sisuke emadobo. Okwesibili, i-section 59 we-constitution lingambali yedwa, umbale uqale ubale ku-section 58. U-section 58 uthi yena lathi esingafuni ukutshengisela silelungelo lokuvikelwa isisekelo sombuso esifana naye, esokuthi nxa singafuni ukutshengiselwa silelungelo ukuthi singafoswa ekutshengiseleni. So asibaleli u-section 59 siqale sabala u-section 58. Okwesithathu uthi u-constitution iclear ukuthi nxa usenza amalungelo akho awangaphambanisi amalungelo ami. Manje nxa sokunje sikhuluma ngokwe-COVID-19 lokhu, mina mqobo ngimbuzile uNgarivuma ukuthi uzamenza njani ukuthi abantu bangamemethekisi i-COVID-19. Wehlule ukungiphendula. Okwesibili, uPromise Mkhwananzi ngibona amavidiyo asekuletayo ebhode eHarare eqoqa abantu ukuthi bazotshengisela bengagqokanga amamaski, bengabebeminyene begqoka izikipa ezimnyama. Ngakuthumezela le vidiyo yangkhona, ubusungitshela ukuthi amamuntu yena lowo uzakwanisa ukuthi abuthalele abantu baqede lapho batshengisele belandelela izinqumo ze-World Health Organization. Okwesithathu Ndlovu, ukuthatha ukuthi ngoba ngo-2017 sangcwaba umntwana, sabulala umntana wethu samngcwaba, akwenzi akukhwalifaya kujustify ukuthi ngo-2020 siphinde into efana nayo. Ngo-2017 sasetshenziswa izanu satoyitoya sonke, seze siqedile izanu yaphiyaye uChinamasa wathi yena yinto yawo. So kutsho ukuthi indaba leyi ayilandlo section 59 ngabantu abajonge ukugencula uhulumende. Kanti i-constitution efana nayo masiyilandela ithi yena uhulumende kumele simkhiphe ngokhetho. So laba bafuna ukukhipha uhulumende bengafikanga ku-2023 ngokhetho, into abafuna ukuyenza ayikho emthethweni.
Ye, nanto ke uDaba Ndlovu. E-South Africa kukhona i-curfew la kwamanye amazwe, kodwa abakhulumi lokhu okukhulunywa eZimbabwe. Uthini?
Uthilo uSibanda ukuthi e-South Africa kuqalisa ngo-9 ihola lesishiyagalolunye ebusuku. Lapha eZimbabwe iqalisa ngo-6 o'clock. Kathesi ngesesibalekile saba sezindlini. Laba abangela mahambelo-ke, abangela zabo izimota-ke, lokho ebelayinile okudlokho. Uthilo esedorobheni bahlukuluzwa ngamasosha lamapholisa. Kuyadanisa-ke ukuthi-ke umfundisi njengobe ngumfundisi nebi uyaprofitha ukuthi sesazi ukuthi i-demonstration leyo izaba njani. Abantu basoze-ke bavikela, soze-ke babe lama-maski, soze babe lama-sanitizer. Kuyasimangalisa ukuthi kusekwazi njani khona kungakenzakali kumbe uyaprofitha njengobe ngumfundisi.